So we seek a decent number of VOA in the belly.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Lamukela ngenjabulo kustudio 7, ngomvulo mhlaka 15 kuLwezi 2021, ngusithandekile Mhlanga, endabeni zethu lamhlanje.
Imbali ika Simon Khayamoyo imbali engani inde kodwa ifichane umuyitha esikhalani wayezelwe ngo 1945 kusisho ukuthi khona ngo 1965 ngesikhathi se UDI wayeleminyaka engu 20 yikho lapho ke isikhathi okwahlupha ibandla likaZanu elalimvene lasithi ngesithiwa youth wing
wayeyisikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Simon Khayamoyo obhubhe izolo uphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe e-national hero.
Akula lutho solutholakele oluphathelene le-democracy abantu abayikhalelayo ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu le-constitution lokho kuqhubeka kudilika njengalokho umgabe wayesesihlalweni. Namhlanje nxa abantu bebuyela emuva yebo kambe kwaba kuhle ukuthi umgabe ahambe kodwa owangenayo kala mesiko lomgabe.
Iningi likhala ngokuthi akula nguquko embusweni okhona ngesikhathi elizwe linanza iminyaka emini ibutho lahluthunela intambo zombuso owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ngoLwezi u-2017. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba sebeyizigidi phose ezintathu lengxenye asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Wayeyisikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Simon Khayamoyo obhubhe izolo ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wemvukuzane uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe e-national hero. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Amazini akhe sethula lesi saziso senhlonipho yeqhawe lesizwe embuthaneni wesililo osemzini kamuyi e-Usaid koBulawayo unobhala obona ngokuqondisa komsebenzi webandla kuzanu PF umnumzana Obed Mpofu. Uthe ibandla lelizwe jikelele lilahlekelwe kakhulu. Ingcitshi ezicubungula ezombusazwe zithi Khayamoyo ngomunye wabantu abalwela inkululeko yelizwe okumele ahlonitshwe. Ingcitshi kumbali yezaphu umnumzana Shayesani Tungagwa uthi umuyo liqhawe langempela.
Imbali ika Simon Khayamoyo imbali engani inde kodwa ifichane umuyitha esikhalangeni. Undoda lo wayezelwe ngo 1945 kusisho ukuthi khona ngo 1965 ngesikhathi se UDI wayeleminyaka engu 20 yikho lapho ke isikhathi okwahlupha ibandla likaZapa elalimvene lasithi ngesikhiwa youth wing elahlupha kakhulu kwachayanwa. USK ngathi ngikhuluma laye ngwenye interview wathi kimi yena kwakulomdala kuzaphoyethwa nguWilliam Sarurwa wayesithi yena kule Book of Life ma ungabhalwanga embalini leyo wawutshaywa. Ngaleso sikhathi kuyikho isikhathi njalo esadlula ngama-70s kwaba le-African National Council kodwa ngesikhathi ama-leaders ephuma ejele.
Unobhala jikelele webandla lezaphu umnumzana Mthulisanana uthi badane kakhulu ngokubhubha kukaMoyo.
Silusizi bakithi ngokuzwa ukuthi uSimon Khayamoyo kasekho. Thina sithi ibandla likaZapho okokuqala sithanda ukucacisa ukuthi kasisela lunga lethu elililunga likaZapho elikuzanu. So hayi thina kasifelwanga sibili ngoba hayi ubaba uMoyo sake sasebenza laye yena wasesala kuzanu. Siyazwelana kakhulu lemuli yakhe unkosikazi wakhe labantwana abalahlekelwe ngubaba. Thina njengoZapho ubaba uMoyo sake sasebenza laye engumsizi kababa uJoshua Nkomo.
Umnumzana Patton Nketa kuthiwe ekhaya owasebenza noMoyo uchasise ngembali yakhe esithi wasiza ilizwe.
USimon Khaya udlala ePlumtree ukuhlunga ukuthi selisijile ngindoda simanje kakhulu sokusela seZambia khona le sasazofika lapha ekhaya noma nje ukufa sonke abantu abangayijabulela umuntu ngumuntu imuli yakomoya osifisa ukuthi abana nje athola nje ukuthi ibe lokuphumula ibone ukuthi ukufa kwamoya hhayi ayisibobodwa abalahlekelwe sonke silahlekelwe yokungabe kuhle nje ukuthi abona umoya uthelelala walala esezandleni zakhe ube ekhaya wazilalele kuzapho
kodwa umnumzana Isaac Mabuya usole umoya ethi ngomunye wabantu ababulala ilizwe ngendlela ababusa ngayo
intando kaNkulunkulu kodwa kasikhohlwa wayekwenza esisemhlabeni ikakhulu ngesikhathi izaphu ivuselelwa ngubabudabengwa labanye yena wama phezulu wathi khona nxa kula bantu bafuna ukuvuselela izaphu kabahambe bayengcwabeni kankoma bangahluphani lathi kubuhlungu lokunxa sikucabanga kodwa hhayi njengomuntu walweli lizwe njengabanye siyakwazi ukuthi enxewa esephanjaniswa yikudla owasekusetafuleni yakhe
umoyo wayelilunga ledale laphezulu lezanupf njalo waphunyela ekudonzelaneni kokudlephelana kubangwa izikhundla kaningi okwakusenzakala kubandla leli wake waba ngumgcinisihlalo webandla leli ngemva kokukhitshwa kwengumongameli umnumzana Robert Mugabe wothethwa umlandu wokusekela owayengumsekeli kamongameli ngaleso sikhathi unkosikazi Joyce Mujuru kusukela ngo-2007 kusiya ku-2011 umoyo wayengummeli wezimbabwe kweli South Africa wake waba ngumphathintambo wezokukhulumisana ngomfumfu 2017 ngemva kokuthatha isikhundla lesi kumnumzana Christy Mushowe ukuthe ngemva kokhetho luka-2018 wanikezwa umsebenzi wokuba asebenze emahofisini ebandla elibusayo awezanupf ube engummeli wemathebeleni south edale lesenethi ngomnyaka ka-2017 umoya nguye wabhala incwadi yokuxotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa njengomsekeli kamongameli Mugabe umoya waqala ezombusazwe ephansi kwebandla lezaphu ngomnyaka ka-1968 wayafundela ezebutho elizweni lerussia laseCuba ube engomunye wabakubandla lezanupf abakuluhlu lokufakela izijeziso zomnotho ngelemelika umoya ubhubhele esibhedlela se-Mater Dei koBulawayo lapho akade ethwalelwe khona ube seneminyaka engamachuma isikhombisa lasithupha 76 eyokuzalwa ngimele isithu 7 ngiseHarare ngiwumlondolozi Ndlovu
ugatsha lwezempilakahle luthi sebeyizigidi phose ezintathu lengxenye 3.4 million asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 okulinani eligoqela izigidi ezedlula ezimbili lengxenye 2.6 million zabahlatshwe amajekiseni omabili i-first le-second dose babikwa bezinkulungwane ezedlula kancane ikhulu 133.4,000 asebahlaselwa i-coronavirus lokhe yaqhamukayo elizweni nyakenye okulinani eligoqela abasindayo abazinkulungwane ezidlula ezilikhulu i-128.2,000 kwafa abazinkulungwane phose ezinhlanu i-4.6,000 mhlaka 15 kulwezi ngomnyaka ka-2017 ibutho leZimbabwe lalilokhe lizama ukususa umongameli umnumzana Robert Mugabe esikhundleni kulandela umbiko owethulwa emsakazweni oweZimbabwe Broadcasting Corporation mhlaka 14 owawuveza ukuba usezandleni zebutho lanxa ibutho lenelisa ukumsusa esikhundleni kusukwana ezilandelayo kulabanye abathi akula nguquko ekhanyayo kusukela ngesikhathi leso uGis Dube usethulela lolu daba ngogcweleyo
ngosuku lolu ngomnyaka ka-2017 ibutho laselingenile emgwaqweni eHarare njalo selibike ukuba uMugabe lemoli yakhe babephethwe kahle umoyo wabika emsakazweni we-ZBC ukuba babefuna ukubopha okwakuthiwa izidlova ezazigombolozele uMugabe.
We are only targeting criminals around him who are committing crimes that are causing social and economic suffering in the country in order to bring them to justice. As soon as we have accomplished our mission, we expect that the situation will return to normalcy.
Umoyo oselomnyaka wabhubha wathi ibutho lalingathuthuni intambo zombuso kodwa lalizama ukulungisa okuhluphayo eZimbabwe okuqela ukubhidlika komnotho. Kunsukana ezilandelayo umgabe wethula umbiko esithi ngayindawo loba nje wayesegonjolozelwe ngamasosha. Umgabe watshela intatheli zindaba ezisuswe esikhundleni ukuba kwakungekho emthethweni okwenziwa libutho.
We must undo this disgrace. We don't deserve it. We don't deserve it.
Abanye abakubandla leZANU-PF babekhalela ukuba umgabe asuswe esikhundleni. Omunye wabo umnumzana Joseph Chuma.
Umbuso wezwe lethu leZimbabwe wesibili esibiza sithi the Second Republic, the New Dispensation, ukhokhelwa ngubaba uMnangagwa, ubuyele inguquko enkulu sibili kulalokhu bekusenzakala ngesikhathi kusabusa umongameli ubaba uR.H. Mugabe.
Uchuma uthi kunenge osokwenziwe owamanje nguhulumende kaMnangagwa kulandela ukususwa kukaMugabe esikhundleni.
Sibonile lo mbuso omutsha uzama uvula iminyango, uzama uvula amasango, ubona kukhulunyiswane labantu njalo kukhulunyelana imlotho lalabo obesixabane labo okunjengamazwe anjengabo-Britain o-America lamanye nje amazwe anjalo. Okunye futhi esikubonile esikunanzelelayo okwenzakalayo yikwakhiwa kwezinto imigwaqo kumbe amadamu okwenziwa ngumbuso nalowo ongenileyo. Sibonile amadamu amaningi akhiwe kuqoqela nale eGwayishangani.
Kodwa abanye abantu bathi umgabe wasuswa esikhundleni ngesikhathi kulamacele atshiyeneyo ayelwisana kubandla leZANU-PF. Umnumzana Ntokozo Msipha okunhlanganiso yeTyson wabantu uthi kunenge kwakusenzakala kubandla leli.
Asesizibuza khona nesesikubona ukuthi hayi izigangi yizo ezasuka zasala zigombolozele isikhundla sobumongameli. Izigangi zisasala zibambile izwe. Izikliwe ezathi zibona zibona ukuthi amabutho yethu asevakatshela umongameli zagijima phambili zona. Zathatha izikhundla, zathatha ubumongameli, zathatha amandla elizwe, zabulala elizwe laba ngelikho khona namhlanje. Yikho thina mase sikhuluma namhlanje sithi umhlangano wabantu, umhlangano weZANU-PF awubuyele ebantwini. Umhlangano wathunjwa ngaizikliwi ngo-2017 awubuyele ebantwini ulungisise ilizwe likholiswe umuntu wonke. Unjwathi wonke jikelele akholise ilizwe elingelakhe eliyiZimbabwe.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Nhlanhla Ncube, omunye wababumba inhlanganiso ezimeleyo iFreedom Alliance.
Sibona indlela ekumbingqubo ekaMugabe iqhubeka. Sibona nje kuzana utshintsho olukhona yikuthi okade enguwindi sesiba nguye uconductor, omunye uba ngudrive. Sibona ke ukhetho lokhe kulokungavumelani ngokhetho kuthiwa i-disputed elections. Sibona ke ubudlwanguzwangu kwezombusazwe kuyaqhubeka. August 2018 kubulawa abantu ngokhetho, January 2019 kubulawa abantu. Ukhetho siyakwazi ukuthi vele lokhe lusezandleni zebutho. Sibona izikhumbuzo ezegugurawundi, amatshe lawo ezikhumbuzo ayadilizwa. Siyabona futhi umbuso wezabelo awufakwa osemthethweni we-devolution.
Ibutho lenelisa ukususa umgabe esikhundleni mhlaka 17 lwezi ngomnyaka ka-2017 loba nje wayefuna ukunamathela esikhundleni. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngoGibbs Dube.
Kusenjalo ingcwethi ezicubungula izombusazwe zithi ukuqhubeka kokonakala komumo womnotho welizwe lokwephulwa kwamalungelo oluntu yikho okutshengisa ukuthi akulanguquko phansi kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Ingcwethi ezicubungula izombusazwe kanye namabandla ezombusazwe baveze imbono etshiyeneyo ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho ngomnyaka ka-2017 bezinikeza kumongameli Mnangagwa. Umnumzana Effort Ncube eyinye yalezi ngcwethi uthi uZulu kayikutholanga lokho ayekukhangelene ngokususwa kukamuyi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe.
Akula lutho solutholakele oluphathelene le democracy abantu abayikhalelayo ukuhlonishwa kwamalungelo abantu le constitution le ntuthuko imisebenzi lokuthi umnotho ume ngendlela efaneleyo lokho kuqhubeka kudilika njengalokho uMugabe wayesesihlalweni. Ngakho ke laba babekhangelela ukuthi kungaba lenguquko kula lokho kwakuphilwa ngaphansi kwaMugabe bakhathazeke kakhulu ngokuba kabakuzuzanga lokho. Namhlanje nxa abantu bebuyele emuva yebo kambe kwaba kuhle ukuthi uMugabe ahambe kodwa owangenayo kala mehluko loMugabe.
Okhokhela ibandla lezombusazwe eliphikisayo elemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo laye uthi akula nguquko eyaba khona ngo-2017.
Thina njengemthwakazi Republic Party samangala ukuthi kambe shiwa ukuyaphuma inje enkulu kungene encane abantu bejabule becelebrate. Thina esakutshoyo lanamhla esisakutshoyo ukuthi iZANU PF is a system whereby ngaze kube ngumntwana ozela izolo as long as kuZANU PF uphuma kwaMugabe lokungena kwaEmerson Mnangagwa bonke kithi ngamagugura undisi abantu ababulala abantu bakithi bengelacala.
Umgcini sihlalo weMDC Alliance uNkosikazi Thabita Khumalo uthi injabulo ababeyikhangelele yaphelela emaphutheni.
Ukuthi abesakwenzayo kwakulungile ngoba ngokuqala ukuthi sibone inkokheli ikhitshwa ngokusemthethweni ngendlela esasitshele ngayo kodwa ubuhle ukuthi ukubona kanye kubona kabili.
Umnumzana Dumisani Nkomo oyingcwethi ecubungula ezombusazwe uthi uZulu angeke aphatheke ekuncediseni umbuso wombhobho nxa kungaphinda kwenzeke.
Nxa sikhangela indlela ezomkonomo eziyiyo lokho kufanana leza ngamalungelo njalo lokho kuqhubeka kunyathezwa amalungelo oluntu so akula nguquko enkulu. Amboni ukubana xa kungenzakala futhi ukubana uZulu engakusekela ngendlela akusekela ngayo ngo-2017.
Kodwa umnumzana Believe Gawule olilunga leZANU PF uthi inguquko eyaba khona kunkokheli yeZANU PF yaguqula isimo emhlubulweni weMathebeleland.
Ngemva osokule minyaka emine kwatshintsha ubukhokheli elizweni leZimbabwe. Engikunanzelelayo ukuthi umbuso lo ulethe ukukhululeka kwabantu esibone khona kusiba lokhetho olukhululekile abantu bekhankasa kulokuthula. Kube sokusithela kathesi futhi esinanzelela ukuthi izinto ezingenzakali ikakhulu leMandebele kodwa sibona ama-projects anjabo kwayisha ngani lamanye ama-projects anjalo lemigwaqo lamaboda ngabo obaydu boda post enke ntuthuko eningi kakhulu amadamu.
Ngolwezi ngomnyaka ka-2017 ibutho lahluthuna intambo zombuso bekhipha umuyi uMongameli Mugabe wayesebuse iminyaka phose efike amachumi amane i-37 years kwangena uMongameli Mnangagwa. Laloba kunjalo inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu amabandla aphikisayo abamazwe athuthukileyo nabanye bathi eleZimbabwe selibhidlizwe inkohlakalo ebhahileyo kanye lokungahlonishwa kwamalungelo oluntu. Kodwa abeZANU PF besimangelwe ukuthi ibhidliswe yizijeziso zenotho ezabekelwa ilizwe ngamazwe angentshonalanga. Imele iStudio 7 koBulawayo ingubathabile Masuku.
Live Talk namhla sikhangela imbali yempilo kamnumzana Simon Khaya Moyo obeyisikhulumeli sebandla leZANU PF obhubhe izolo ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wemvukuzane kanye lokunanzwa kweminyaka emine umnumzana Robert Mugabe wahluthunelwa intambo zombuso ngabebutho. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Yes,
isigodlo sikamongameli Joe Biden welemelika sithole intethelo zindaba ukubana akasikhangeleli okuningi emhlanganweni phakathi kwakhe lomongameli Xi Jinping weleChina. Isikhulumeli esewhite house uJane Psaki uthi lo mhlangano yimizamo nje yokubona lapho amazwe amabili angasebenzelana ndawonye laloba nje engela budlelwano obuhle. Elemelika leJapan asevumelene ukusungula inkulumo ezijonge ukulungisisa ingxabano esiqhamuke emsebenzini wokuthengwa nokuthengiswa kwensimbi zakweleJapan emhlanganweni osungulwe lamhlanje eTokyo. AbeJapan bathi bakhathazekile ngemithelo ekhuphukileyo efakwa ngesikhathi sombuso kamongameli Donald Trump.
Ingcwethi kwezempilakahle zithi ukusabalaliswa kolwazi nge-COVID-19 lokusebenza ndawonye kwabantu lohulumende kuqakathekile kumkhankaso wokukhuthaza abantu ukuba bengavi madolo nzima ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokuceleyo.
Ngobunzima ukubhekana lozulu elisana lokuziphandela, abaningi abasenelisi ukuthola sona isikhathi nje sokuphatheka kwinhlelo zokuqinisa umzimba ezama-exercises osokusengezelelwa langokudula osokusenza indawo zama-gym. Umnumzana Tawanda Manjobe oyingcwethi kwezokwelula amathambo u-physiotherapist uthi uzulu engajiyi ngaphandle uqinisa umzimba.
It is very important that people have whereby they do a certain routine.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi uzulu abe lomkhuba wokuzilolonga lokuqinisa umzimba loba endlini nje ngendlela elula eyama-stretch lama-exercise.
Uzulu ukhuthaza ukuthatha imizuzu engaba ngamashumi amathathu 30 minutes njengelanga esenza ama-exercises njalo ehlisa isikhathi sokuphonga ukuhlala lize liyotshona okuthiwa yi-sedentary lifestyle. Osakhulayo uPrichon wawenhlanganiso ye-Platform of Life Skills and Transformation Education in Africa uthi kuyadanisa ukubona abasakhulayo asebenza labo bengazihluphi ngalolu daba.
Most young people, particularly the group that we work with in and around Chitungwe, the adolescents who are
abakhulayo abanengi phakathi kwe 13 years kusiya ku 24 years esisebenzelana labo abazihluphi ngalokho abayabe sebele inkinga kumpila kahle kugoqela ukuzimuka yibo obona sebedinga indlela zokwenza ama-exercise.
Ukuthi labo bakhuthaza abatsha kanje ukuba bengasaleli ngoba beyikusasa yelizwe ethi ukulolonga umzimba kuyaphathisa la kuzikhathi zesifo se-COVID-19 kanje njalo kuphathisa ukwehlisa ukungahlaliseki engqondweni osokuphazamisa abasakhulayo. Ethi umuntu wonke kayenze ama-exercises kunokuthi ngabantu besemidlalo kuphela kumbe labana-ke abalemali bodwa. Umnumzana Jordan Edaita kwamasa oyingcwethi kwezokulolonga umzimba esenza i-fitness training koBulawayo uthi ngenxa yokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 elizweni ubona inani labantu asabe zihlupha-ke ngokuqinisa umzimba lisengezelela kuleli dolobha.
People now, I noticed the people are now serious about fitness lifestyle for this moment of pandemic, coronavirus. People are now serious, they're not taking it seriously. Ngibona
abantu sebephaphama kulandela ubhubhane lwe-COVID-19 kulakudala. Siyabona sibili abantu ngisho lasemigwaqweni begijima besenza ama-exercise abo okuyinto ecakathekileyo kakhulu.
Uthi abaningi asebebuya kumajimu abo bakhetha abakufunayo, abanye njalo behlanganisa okufana le-cardiovascular, i-weightlifting, aerobics lokunye. Utafazwa uthi njengama-physiotherapist babona abantu emaphandleni bengcono ngoba bephatha imisebenzi ethile esuka ibancede ukuqinisa umzimba noma nje kwezinye izikhathi ingabatshiya sebenenhlungu zomzimba kunalabo abasemadolobheni abasuka ke
bezihlaleni. Because the body is
kulabo kulapho esiba loduko ngoba umzimba uphumule nje. So ukusebenza kuhle kwamaphaphu lenhliziyo lemithambo nje kuyabe sokuphansi ngoba umzimba ungaboni isidingo sokwengezelela amandla i-energy.
Ingcitshi zezempilakahle zithi ukulolonga umzimba kwenza umuntu ahlaliseke engqondweni, abe lempilakahle engcono, aphinde abe ngohlisa ke amathuba okuhlaselwa yizifo ezifana le-type 2 diabetes, imvumuzane lesifo senhliziyo, kusenza ukuba umzimba ungazimuki ukwedlulisa amalawulo, kusehlisa njalo lomkhuhlane we-high blood pressure ngaphezu kokuqinisa amathambo lemithambo, kusenza uzizwe ukahle nje ulamandla. Kulabana ke abaqhuba ukuzilolonga bebodwa emakhaya bakhuthazwa ukuba benze lokhu ngemva kokubona odokotela kumbe ama physiotherapist kumbe abantu abafundela ke lomsebenzi ukuba bephathiseke. Inimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Wezemidlalo liphutshele semsileni wengalane emiklomelo iqembu lama Warriors kumkhankaso wokudinga amaqembu azakuyadlala kumidlalo yezizwe zomhlaba eQatar 2020 FIFA World Cup. Intathe izindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Iqembu lama Warriors libe ngujikilobhanqa 1-1 leqembu le-Ethiopia emdlalweni walo ukugcina kwisibaya sikaclub team ngensonto esigodlweni iHarare. Limpumela itsho ukuba uphethe isikhundla sikamqeqetshi uNomi Mabheza uthole umklomelo owodwa kumidlalo emine yona ebingamupha imiklomelo elitshumi lambili. Ngesikhathi sokusobala ukuba iqembu leZimbabwe seliphelelwe ngumphako kulumkhankaso, uMabheza uthe yena usebumba iqembu eliza kuyamela ilizwe kumncintiswano wokudinga intshanje lwezwekazi lase-Afrika ozadlalwa ekuqaleni komnyaka ozayo, kodwa ngensonto uthe yena akakwazi ukuba ikusasa yeqembu yimi njani.
Ngeshwa elikhulu isivumelwano sami somsebenzi besingesemidlalo emine, yikho angikho esimeni sokuba ngakhuluma ngekusasa yeqembu kanye lamalungiselelo alo kusiya phambili.
Izwekazi lase-Afrika lizamelwa ngamaqembu amahlanu kumidlalo yezwe zomhlaba, njalo amaqembu asefinyelele kusigaba sokugcina esokudinga lawo maqembu ngabalisa ele-Democratic Republic of Congo, ele-Egypt, ele-Ghana, ele-Mali, ele-Morocco kanye lele-Senegal. Amanye amane azakwazakala ngemva kwemidlalo ezadlalwa ngomvulo langolwesibili. Sikhangele umdlalo we-rugby. Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni we-rugby elaziwa ngegama elithi Sables lifinyelele kufinal yomncintiswano we-Stellenbosch Quadrangular Challenge Series ngemva kokunqoba elikwenze eBrazil nge-24-22 ngensonto. Umqeqeshi weqembu le-Sables uBrandon Dawson uthi kuyathokozisa ukunqoba iqembu elihlezi phezu kwabo kuluhlu lwamaqembu adlala umdlalo we-rugby emhlabeni jikelele.
Ukunqoba iqembu elihlezi endaweni yamashumi amabili lesithupha kuhle, kodwa osekumele kwenzakale ukuba sinqobe amanye njalo amaqembu angaphezu kwethu. Ngijabule kakhulu njalo sekungiphuzele ukuba sikufike impelaviki singqilane leqembu leNamibia.
Iqembu leSables lisendaweni yamashumi amathathu lanhlanu kuluhlu lwamazwe adlala umdlalo we-rugby, njalo lizadibana leNamibia ngomgqibelo mhla zingamashumi amabili kuLwezi kufinal. Iqembu leNamibia lifinyelele kufinal ngemva kokuba libhaqabulele Kenya nge-60-24 ngensonto. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe ngama-wickets ayisikhombisa ngelaseBangladesh emdlalweni wesithathu, njalo ngokucina ohlobo lwe-One Day International kumncintiswano obusenkundleni yeQueen's Sports Club koBulawayo. Impumela namhlanje itsho ukuba iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-3 kanyange leBangladesh, njengoba emdlalweni wesibili linqotshwe ngama-wickets ayi-91 kwathi kwakuqala linqotshwe ngama-wickets ayi-92. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singakehlukani esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Owayeyisikhulumeli sebandla leZanu PF uMnumzana Simon Khayamoyo ubhubhe izolo uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-National Hero. Iningi likhala ngokuthi akulanguquko embusweni okhona ngesikhathi ilizwe linanza iminyaka emine ibutho lahluthunela intambo zombuso owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe ngoLwezi ku-2017. Abogatsha lwezempilakahle bathi sebeyizigidi phose ezintathu lengxenye 3.4 million asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.